Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibongeke utanonoka wande obesethulela indaba ngolimi lwesona. Linga livuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 lwezi 2022 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje amatitshala athi awasoze amukele imali ye bonus ephiwe igama lika mongameli ethiwa yi presidential bonus.
Na njenge athusi sithi imali vele siyikhalelayo i-$540 esayijontshelwayo.
Ukuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu US$30,500 kudala inkulumo.
Bancitshwe uSandra Ndebele imali, abantu bayakhononda, banikezwe futhi imali baphinde bakhononde, kanti kumele kwenziwe yini?
Gambe umbuso wele Melika usuphela ukuba umbuso kantando kaZulu na.
I-Democratic Party ingathula ilandela ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeyele into enqabela i-democracy. Kuyabe sokuyinto embi leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amatitshala athi awamukeli imali yebonus ephiwe igama likamongameli ethiwa yi-presidential bonus. Uhulumende wethule umbiko ngeviki edluleyo esithi izisebenzi zakhe zonke zizathola amakhulu amadola eMelika amabili angamakhulu amabili i-US$200 phezu kweholo lebonus ebelivele likhangelelwe ukuphiwa lezi zisebenzi. Kodwa embikweni awethule ngeviki edluleyo uhulumende uthe imali le izabhadalwa izisebenzi ngenyanga ezimbili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zibikwa zisemukela leli nyathelo. Kodwa inhlanganiso yamatitshala emaphandleni ye-Athuz ithi ayamukeli imali le ngoba iphansi njalo iphiwe igama likamongameli elokuthi presidential bonus. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Sakubona ntateli Chris Gandhi, kuyasethusa kakhulu njenge-Athuz ukuthi uhulumende avuke esinikeza imali yama-taxpayers kodwa abeseyibiza ngokuthi i-presidential bonus. I-presidential bonus yangkhona ungayiqathanisa ngebizo ngesikhundla sika-president, usukudane ukuthi kungabi kuba i-bonus ebizwa presidential bonus. Empeleni akusethusi nanku langu lanyakeni bakwenza. Lo nyaka sebekwenze kwaba buhlungu kakhulu ngoba leyo presidential bonus yangkhona isiqunywe kabili. Sifana nje lokuyimali okunye okukhona. Kodwa-ke thina njenge-Athuz sithi imali vele siyikhalelayo i-$540 esayijontshelwayo. Nxa sikhangele kathesi kuyisenziwa indaba ye-bonus, nxa sikhola 540 i-bonus yidabu besiyabe sikubo 1008. Ambona ukuthi upresident ube ngabalalo igunya lokuthi i-bonus yethu ebuya njalo ibizwe ngebizo lakhe. Kathesi okumenza imali ibizwe ngebizo lakhe usenza njengokuza inkukhu okuthi ungahamba uchitha inyawo uthi kuyahamba lakho kulandela. Lanxa uchitha inyawo uthe ezimbili ezintathu khona kuzabe kubona engani kuthiwa inyawo uthi iyachitheka. Pho thina sonkukhu eziholelwayo, thina siyalazi ilungelo lethu. Abayekeli ukudlala ngezisebenzi balungise iholo lezisebenzi. Asikho isidingo sokubizwa kwemali eholwa isebenzi zikahulumende kuthiwa i-presidential bonus. Ikuthi nje ezinye izinto zenzakala eZimbabwe kuphela. Sithanda ukuthi iqondisi i-NJNC ikubona kuphuma impumelo ezintsha. Ngabantu nje abakholisa ukuyanikezwa ama-allowance, akulazi isebenzi abazimeleyo. Ama-union akhona ale nkokheli yizo inkokelelezo kumele zehlala phansi zikhulume ngeholo lwezisebenzi. Kungenjalo sizabe siqhubeka sinikezwa inzece ezikhithikele phansi. Indaba besizwela kade we deserve better, ababuyele ku-constitution siyexoxa phansi labantu okumele sixoxe labo. Public Service Commission hatshi izaba lebela abalenzayo nge-NJNC.
Manje kuthiwa ibonus le izabuya njani? Sizwa kuthiwa izabuya ngemva kwenyanga ezimbili. Kuliqiniso nalo njalo lina liyakwamukela yini lokho?
Ibonus le kuthiwa i-presidential bonus asiyamukeli kungoba thina vele imali esiyifunayo $540. Kusuka kube buhlungu kakhulu into ongayifuniyo ukusiphindwa inikezwa lebizo elokukutshengisa ukuthi awuncengwa njengesisebenzi. Ngokunjalo konke kokubila sikwamukele. Simatasa khulumisana lezisebenzi ukuba senze njani ukuqeda ubusela lobu, senze njani ukuqeda ungcindozelo lolu, senze njani ukuze sithole $540 yethu esivele sayitshontshelwa emuva le ku-2018 October.
Lo ke ngomnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala owemaphandleni i-ARTUS, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Ukuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu US$30,500 ngalinye sokudale inkulumo. UNdebele ubesethula idlalade lakhe elitha elithiwa elethulelwe enkundleni ye-ZITF koBulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, uthenge idlalade linye ngamadola zinkulungwane eziyithoba munembili US$8,500. Ukuthi umsekeli womphathintambo wezemidlalo umnumzana Dino Majakaire, yena wakhipha amadola emelika alichumi lantathu US$13,000. Lo nkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukupha uMandebele inkomo ezine. Abanye bathi imali ethengwe ngayo amadlalade la ibingathenga impahla yezibhedlela esilayo iphathise uZulu. Kodwa ayisikho kwakuqala ukuthi umhlabeleli aphiwe imali eningi kangaka. UWinkidi wake wathola imali efika phose inkulungwane ezilikhulu US$130,000 kunye labanye bakhe abafana labo Ja Praise. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele umsakazi, ngibingelele labo balaleli bamsakazo. Igama uVictress Mathuthu. Indaba zokuthi uSandra Ndebele umculi unikezwe imali le engange $13,000 enikezwa nguhulumeni waseZimbabwe. Ngichayela ihlombe kakhulu. Njalo ngiyakujabulela ukuthi uSandra Ndebele njengomculi ongumuntu wesifazane athole ithuba lokuthi athole imali engaka ezamsiza imfakele ukudla etafuleni njengomculi. Nxa sesibheka isimo sabaculi eZimbabwe siyazi ukuthi ngesikhathi esiningi abaculi kolutshwana bakuthola layo ngomsebenzi wabo lo abawenzayo. Kodwa nxa esethe wanikezwa imali engaka siyambongela kakhulu, siyambongela kakhulu uSandra Ndebele. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi labo njengabaculi babhekelelwe bathole imali ezabasiza ekuculeni kwabo lasezimpilweni zabo. Ngiyambongela kakhulu uSandra Ndebele, ngichayela ihlombe lokhu okwenzakale ukuthi athole imali engaka. Sengathi kungangapheleli kuye, labanye futhi abaculi bangapha emhlukuleni wesiNdebeleni thole lelo thuba lokuthi banikezwe izimali lezo nxa zitheza bakhona.
Abanye bathi ukukhalakhala ukwenziwa ngabantu kuyamangalisa ngoba bakhona abanye abahlabeleli abafana labo Inkidi asebebuye baphiwa imali eziningi kakhulu ezedlula $70,000 ngesikhathi besethula idlalade labo. Ukubona njani wena lokhu?
Mina Nyabezwa abantu bayakhala ngokuthi hey uSandra Ndebele unikezwe imali yigovernment hey kumbe sibe kufaka kube sokuhlangene lezo mbusazwe asikho isidingo sokuthi abantu bakhale kangaka ngokuthi uSandra Ndebele unikezwe imali akuqali ngaye ukuthi kwanenye sikuzwa abaculi kakhulu basemhlubuleni wasemashonaland benikezwe izimali njengoba sitsho nje ukuthi abo Winky D siyasibezi banikeza izimali ezinkulu okudlula le mali esiyizwa ukuthi inikezwe uSandra Ndebele so abantu nxa sebekhuluma sebekhalakhala futhi bafuna kwenziweni bancitshwe uSandra Ndebele imali abantu bayakhononda banikezwe futhi imali baphinde bakhononde kanti kumele kwenziwe yini abaculi kahle kahle abantu asingabafakini kwezombusazwe abengabaculi abekho ngaphansi kwezinhlangano zonke lezi zombusazwe kumbe kanjani nxa bethe bathola imisebenzi bathola izimali lezo kumele sikuchayele izandla kakhulu singabi ngomakhala njalo sinikwe siyakhala sincitshwe siyakhala pho esifuna kwenziwe yini abantu abayekele ukuthi yonke into nje behlala besola kuyilithuba elihle litholwe nguSandra Ndebele ukuthi la yathole lezo mali esasizibone zitholwa ngabanye so abantu abayekele nje ukukhalakhala babonge lapho kumele babonge khona bakhala lapho kumele bakhale khona hayi kuhlala abantu bekhala njalo lanxa nje sokwenzeka into enhle njengaleyi ngiyabonga
hayi lati siyabonga lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubexoxa ecingweni le studio 7 ese South Africa okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uhambe kobulawayo izolo lapho abone ngawakhe untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithobamunwemunye 9 ozithweleyo uMnangagwa ubikwa ephathele luntombazana ukudla ingubo lokunye okokusebenzisa luntombazana ukhangelelwe ukubeletha kumaviki amalutshwana alandelayo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulomholi wamapholisa usuperintendent Vigai Maunganidze obuthiweyo ngoba etholakele elephepha lomhloliso wezemithetho wona ungakalotshwa uMaunganidze ubuthiwe ngolwesihlanu wamiswa emthethwandaba weHarare ngolwesihlanu njalo ngomgqibelo ukhangelelwe ukuthoniswa lamuhla Ngoba manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nina manje bakithi. Hayi ngikhala laba abantu abaqamula abantu. Qamula umuntu wesifazane lo ingalo ngendaba yeruling party akula umuntu obothwayo. Basha abantu bayazenzela. Nathi abantu ezigabeni zakhe ezigabeni zethu. Singavumela abantu singabaziyo bezoganga. Yabona ukusuka lapho asibambananga. Ngabe sibambene kahle kahle ngaba kula sithi esingenayo. Umuntu ebezotshaya abantu empaka ezigabeni zabo emakhaya. Hayi khona. Nathi unye asibambananga serious. Asibambananga. Ma isithe ngomela zingene zingene makuthi abantu besigabeni kwapho kancane beqothwe lesigabeni umbe benza okunye kube neimpanishment akukona ukuthi umuntu uyesha umuntu wesifazana kula muntu obotshwa usani abantu bezani bayaganga asifuni into zezani zanzana endaweni zethu
saribonani saribonani lonke maZimbabwe amahle kustudio 7 linjani lonke kumagumba amanomhlaba hayi mina ngiyaphila ngeke ngizitshe igama lami kodwa kulento engikhathazayo engihluphayo ngizwa kuthiwa abantu behambile ukuyobona lapho kulele khona abafowethu labodadewethu khonale ezweni lasezambia komakhelwane umbuzo wami ukuthi kungani amathambo la angakuyi ezolaliswa la ekhaya ukwenzela ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi kuyobonwa lapho abalele khona wonke umuntu ekhona ukuthi ehambe kunganawo passport kunganani ehlulayo into yini khonapho ngicela mpela ukuthi lo mbuzo ufike kubaba phambili khona na ku minister wa masiko azizwele ukuthi sikhala kakhulu ngabafowethu laba balele khona ngoba azi walaphalele khona lamathambo. Ngiyabonga kulenda.
Ye Studio 7 linjani? Ake lami ngiqhawule lapha wamumbono ngalo baba lo ofuna ukuzokhokhela amaNdebele yena engasondebele. Hayi abantu bakithi singaba lokho sikhala sibili sithi thina sikhokhelwa ngamashona lakhona ngapha njengoba futhi lifuna ukubiswa elinye ishona. Akula mntu wako akula Ndebele lakomoyo ngamqondisi kuyikuthi ngeqiniso ngakomoyo kuyafanana vele sithathe elinye ishona futhi ukuthi libuye lizodabulilizwe sithi thina sifuna ukuzimela sodwa kodwa sithathe elinye ishona lizodabulilizwe futhi.
Ngabe ninjani ku-Studio 7? Mina ngizothanda ukukhuluma ngala bantu abakhomplena ngabalaleli ababulisa ihlobo nabangani emsakazweni. Awu bantu bakithi, kanti nifunani vele? Abantu laba baqala bengamameli uZBC eZimbabwe ngendaba zenu zokushaya imithetho baze baphume elizweni. Manje sibathola ukujabula lokho kuncane kuStudio 7 selishaya imithetho njalo. Hayi ake nihlukane nabantu phansi. UStudio 7 akakhethi uhlangothi. Nini nizokulalela ezamasiko sibuye sizwe sivuselele umoya nobuntu kaMeli Nkomo. Abantu bayeza bazopromote music yabo laba especially laba abasha. Even laba bafuna usizo bayasenda inhlupho zabo la emsakazweni. Namanamba sibasize ngalokho sibasiza ngakho. Lina senibuya nizokhomplena ngokuthi abantu babulisa abantu emsakazweni. Naye ke nihlukane nabantu. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani abantu bakithi linjani ngezindawo.
Ha kodwa kuseqinisweni ilizwe lakithi libuswa iziphofu. Impumpu uthempeli ezingaboniyo emehlweni. Iziphofu ezingaboniyo umnankagwala. Khona kuleyo Egypt uye kwenzani Egypt? Edlalisa nje imali. Kube le mali uyenzela abantu something or wayenza imigwaqo or anything angayenza ukuthi abantu bayibone dani ukuthi selokhu wangenayo yini into oyenzayo mnankakho ngaphandle nje kokuzula nje ngendizamthina ngokuzula nje ngeframachina kuphela into ayaziyo enye into ongathi uyibala mpethu mnankakho wayenza yini. Kodwa bayajabula abantu bezanophefu kodwa eqinisweni sibuzwa iziphofu lapha iziphofu mpela ezingaboniyo ezingelamehlo mpela angeke uthi umuntu upresident ufana lomnankakho so kambe ubuhlala usemoyeni kusiza ngani lizwe liloka libola ligugudeka lisiya phansi kodwa imali endizamtshini unayo kodwa yokuthenga imithi esibhedlela akalayo eyokulungisa izikolo abantu abo bethu bawelwa yemiduli akalayo eyokulungisa imigwaqo akalayo yokuthi kuyezwa imali elizweni bekele ubusela babo likhora yabo le into zonke lezi mawuthi lokuza zokula mali lizwe lalila mali endizamtshina yena uyithathaphi yokuhlalisa emoyeni njengenyoni uyithathaphi leyokugibela indizamtshina yena. Ayi kodwa lezi ziphofu zezanuphie
salibonani wasakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela iqinisa lokhuluma waselupane ejabhiwa ekana balaleli be-Studio 7 nginokumangala nje abezimbabwe ngathi wona amaminista asezimbabwe yonke ikhabhinethi yasezimbabwe ikhabhinethi kamnankagwa ethi ezimbabwe kunenkululeko ezimbabwe sikhululekanga ezimbabwe siboshiwe ezimbabwe engake ngeke sithi sikhululekile ezimbabwe sigcwele amazwe wonke lawo emazweni sishaywa sibulawa senziwani ukuthi sikhululekile singasebenzi ezweni lakithi. Abantu abakhululekile yilabo abasebenza emazweni akubo. Hayi thina abezimbabwe singathi singayibiza sithi yiphi leyo nkululeko yakhona ngoba sihleli emazweni sihleli ngokucasha sihleli ngokubaleka sihleli ngokuzifihla siyothi sikhululekile ezimbabwe yiliphi abakhululekile yibo bona laba bezano abomnankagwa nabogawulo nabochuma yibo abakhululekile hayi thina abantu phansi asikhululekanga thina ngoba sihlale sisenhlungwini sihlele isikhala umuntu wezimbabwe mayahamba nje esitaradeni uyambona nje ukuthi lo muntu usizile ubhalwe ebusweni kuthiwa lapho sikhululekile ngengamangala uba omunye ubaba nje early this year mayethi abantu bezimbabwe ezimbabwe kunenkululeko umbuso kaSmith wawungakhululekanga kodwa manje sikhululekile angazi kwakuthiwa ngumkhwana noma kwakuthiwa ngumkhwanazi noma kwakuthiwa ngumnguni lo baba owakhuluma ka
ngabe salibonani ngabe livuka njani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka. vuka bengicela ukuphawula kancane endabeni lezezomsindo lezi olodlame lolwenzakala ekhaya kweZimbabwe. Amaovet yibo abantu abaphakamisa udlame, amaovet awezanupf. UPresident sengathi kungayenziwa udlame, kodwa amaovet yiwo aphakamisa udlame emakhaya, besithi bona yibo abalwa impi. Ngoba ngikhuluma kanje lami ngangili youth lezana, kodwa ngachiya ngo-2008 kuma-rerun sasichaya abantu ekhwekhwe le ekuthiwa kuse-indunoku, okulabo masarakufa, odt, otenga, besihlalise egangeni sichaya abantu, sikuchayisa isilogano ngehluleka sikuchaye. Singakuba kwathi ngwe-MDC siyabamba imbuzi ezibayeni sisidla inyama. Lo ngumsebenzi wamahovet asokapresident. Mna ngagwa sesingamgcona ye, kodwa hhayi lami ngangingomunye wangikhona wamayouth ezanupf. Angeke ngize ngiziveze ibiso, kodwa ngangingomunye wangikhona ngachiya, mbona ukuthi lokhu esikwenziswayo akukho right. Abanye bethu bahlanya ngokuchaya abantu, sebengathaba ukuthi bayachaya, kodwa ekucineni kuhi lokho amavoti uyahlanya, abanye bafa. Mna ngancedwayo ukuthi ngiyasonta, ngahle ngacabanga uNkulunkulu, ngaguqa kuye ngageziswa iminyama yabantu abane sasibachaya. Eshagare uSipho owayengukhansela we-MDC wachaywa wathathelwa imota eshagare lelwagweru kumadinga le, wachaywa wathathelwa imota. Imisebenzi yezanu leyo ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kambe umbuso welemelika usuphela ukuba umbuso kantando kaZulu na? Umbuzo lo uza ngoba iningi labaphikisa impumelo yokhetho abakade bencintisa kukhetho lwama-midterm banqobile kungelani lokuthi batshengisa ukuthi intando kaZulu abalani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina angivumelani lalezo ncwethi ezicungula ezombusazwe kumbe ezikhangela ezedemokrasi. Kuqakathekile ukuthi i-Democratic Party ikhulume ngedemokrasi, ngoba nxa sikhangele i-Democratic Party imelele oluningi. Nxa abantu sebezavalelwa ukuthi bavote kumbe bavalelwe ukuthi benze ama-choices abo, i-Democratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeye le into enqabela idemokrasi, kuyabe sokuyinto embi leyo. Singananzelela ukuthi nxa sikhangelele amaphathi womabili kule ndlela leyani ukuthi uyabona sobala obala ukuthi i-Democratic Party imelene, i-Republican Party imelene. Esikhathini esiningi i-Republican Party ikhangele umuntu, labaswelayo, labahluphekileyo, labafuna i-representation, abangeke bazikhulumela, abangelazimali zokuzenzela izinto.
Manje ibandla lama-Republicans lona ulibona njani?
Ama-Republicans amelele abanothileyo, labanelisa ukuzenzela izinto. So ofuna ukukhulunyelwa ngubani? Ngongela mali, ngongelazo izinto zangkhona. Kuqakathekile ukuthi ama-Democrats akhulume ngani nge-democracy, ngoba nxa i-democracy ingalahleka e-America, nxa sesithi thina kulungile ukuthi abantu bahambe nxa bengajabulelanga ukuthi uhulumende ubusa njani, bathwala induku lezikhali bayebhidliza izinto zikahulumende kumbe babhidlise indlela uhulumende ayenza ngayo izinto. Njengalokhwana okwenzakala e-Congress ngesikhathi sama-election ngo-January 6, kungeza-ke kulunge ukuthi abantu bangakhulumi ngakho ngoba into eluhlazo, ngoba ama-Democrats angekela ukukhuluma ngakho baza kuphinda bakuphinde, sizagcina sesibusana ngenduku sesingasabusani ngomthetho. Ongela nduku engasakhulumi kukhuluma abale nduku ngoba bachaya. Hayi, mina lokho okwaezingcwichi zakhona lezo kuyadiphenda ukuthi bona bakhuluma beseceleni likabani. Nxa beseceleni likaTrump baza kuthi khona ama-Democrats kubi ukuthi batshele ama-Republicans, kodwa bakhona lama-Republicans labo abakhulumela ngaphakathi abayisa ku-Trump abafuna i-democracy. I-democracy ifunwa ngumuntu wonke.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Washington, Washington State ngapha kwele Melika. Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu njengokuthembisa kwakhe ngolwesine wethule ingoma yakhe ethiwa Khiwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uke waxoxa loSikhosana phambilini kokwethulwa kwalingoma.
Zarezela maga phakathi komnyaka.
I'm going to go to the house.
That's a good idea.
Babengibiza Hlanya, sebengibiza Khiwa, yiyo ke ingoma entsha, ingoma kaSkhosana kubuhlungu. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi awamukeli imali yebonus ephiwe igama likamongameli ethiwa yi-presidential bonus. Kuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amabili US$21,500 kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.